Vele abantu babekhangelela into erongo ukuthi osengenile ngemva kwamgabe uzabusa ngendlela elomehluko. Umbuso yiZANU-PF iyiyo ephetheyo, kayitshintshanga, lokhu iyiyo eyangena mhla ka-18 April 1980. Ngakho-ke kungatshintsha obusayo ovela kuZANU, kodwa impawu zeZANU zizabe zilokhu zibonakala. Yikho lokho okukhona. Asingakhohlwa ukuthi inhlangano yezepolitiki esembusweni yiZANU-PF. Kungabe sekuhluke ukuthi usekuphume umgabe kwangena uMnangagwa, kodwa iZANU-PF ayiphumanga. iZANU-PF lokhu isesihlalweni. Ngakho-ke obekhangelele ukuthi kungaba lomehluko, kube lokuhlonishwa komthetho lwamalungelo abantu, ubekhangelele okubi kakhulu. uMnangagwa uhamba ezinyathelweni zikamgabe ngokuba bobabili bakuZANU-PF balandela inhlelo zeZANU-PF. Yiyo indlela yayo iZANU-PF yona leyo.
Kodwa abeZANU-PF Ncube bathi kulo mbuso okhululekileyo eZimbabwe ngoba abantu bakhuluma intando yabo, kanti layo uMongameli Mnangagwa simuzwe ekhuluma ku-United Nations esithi usegxilise umbuso wentando yeningi eZimbabwe.
Ngasiloqiniso ukuthi abantu baphila impilo enhle eZimbabwe, ukuthi amalungelo abo ahlonitshwa, ukuthi bayakhuluma lokho abangabe bekuthanda ngesikhathi abathanda ngaso okuvunyelwe ngumthetho welizwe. Ungananzelela abantu abaningi, sikhuluma nje njengamanje kulabantu abanjengaboSikhalo Job Sikhala, olokhu ethonisiswe njalo kungapheli, olokhu engakagwetshwa kodwa uyadonsa vele isigwebo. Sikhuluma nje, ungakhangela ukuthi abantu bavinje njani inhlanganiso ezizimeleyo zivinjelwa njani ekusebenzeni. Ungakhangela indlela ukhetho olubanjwe ngakhona. Ungakhangela nje izinto eziningi, kubotshwa njalo nje kwabantu, babotshwe bakhululwe. Ungakhangela ukuthi amalungelo abo avimbeleke njani, abamaqembu aphikisayo azange bavunyelwe ukukhankasa ngendlela ekhululekileyo. Kuyakuvezela kahle kamhlophe ukuthi kakula nguquko ekhona kusuka ngo-2017 lokho lekungoludala lona liyana. Kungabe kutshintsha izicathulo, kodwa umnikazi lokhu emunye, lokhu kucatshangwa ngendlela efanayo, lokhu kusenziwa izinto ngendlela efanayo.
I-Amnesty International ithi kumele i-SADC le-African Union zibone ukuthi amalungelo oluntu ayahlonitshwa eZimbabwe. Kahle kahle kuyini inhlanganiso lezi ezingakwenza?
Yebo, kambe inhlanganiso ezinjengabo SADC o African Union le United Nations zingakhuthaza amalunga azo ukuthi ahloniphe amalungelo abantu, kodwa lowo mthwalo ungowabantu bakulelo lizwe. Abantu beZimbabwe kabayeke ukukhangelela umsindisi ovela kwenye indawo. Ngakho umuntu ozavela kwenye indawo, ayikho inhlanganiso ezavela kwenye indawo ezabakhulula, ezatshintsha izinto eZimbabwe. Bona kumele kube yibo abathi asifuni ukubuswa ngokungahlonitshwa kwamalungelo abantu, sifuna kuhlonitshwa amalungelo ethu. Bakwenze kucace, bakusukumele khona lokho, uzabona ilizwe liqonda. Kodwa nxa ngabe begoqa izandla belinde umsindisi besithi ukhona ozayo, khona ozavela kuSADC, khona ozavela ku-United Nations, khona ozavela ku-African Union, kuzahlala kunje kube kubo okwedlula lokhu kuze kube nini nanini.